ngaba zikasikhala sihlala sikhuluma suku zonke ukuthi sikhala kala macala kamela ngabe igciniwe ejele sikhangela ukuthi akhitshwe phandle nje xa kule ngaba lembuzo ekhona emthethwandaba abe buzwa evela endlini okulilungelo lakhe laye njengomcitizen weZimbabwe ukuthi anikwe ibail nxa kuyikuthi kule ndaba angani ukuzikhona abe phandle afsuke endlini lakhe sema court siyakhuluma indaba zakhe angiboni ukuthi why usikhale lokho esentolongo
indaba amacala akhe la thatha isikhathi sonke lezi elokho engazana athoniswa ungana athoniswa uhamba njani
lata sikwazi kodwa sikubona nje ukuthi kuhlukumezwa ke kubaba usikhala njengomuntu outspoken kakhulu endabeni ezelizwe leZimbabwe lokukhuluma iqiniso entweni ezibe zisenzakala so sibona ngalo uhulumende laye bebezama ukuthi ethusele usikhala phindi amthulise ethusele njalo labantu abangalalela lokulandela ke into abezikhuluma
kujoni konke lokunxa sikhangela ibandla leno xa abantu bengeniswa entilongweni kodwa bengathoniswa amacala
alokhu akulandele ibandla lethu kangako ngaphandle kokuthi usikhala ngumkhokheli ebandleni lethu abantu abamele bacubungulwe nguhulumende weZimbabwe ukuthi yena irekhodi yakhe yokuhlonipha lokulondoloza amalungelo abantu ikakhulu izizalwane zeZimbabwe iminja
ye nxa sesikhangela njalo kulenye icala kade likhona lamhlanje elamakansila axotshiswa ngumnumzana Senge Zojabangu ngathini
kuthiwa ngibona bazabizwa ke ngamasamanisi emalangeni alandelayo konke lokhu yikudile kwenziwa ngomthethwandaba besithi bona kulelinye icala elifana lalunelo kodwa lalo alikalokhuzwa alikarulwa kwabele judgment yokuthi-ke kuhamba njani kutshoni ikhothi ithini ngakho kulokhu kudilewa kodwa abantu be-affecteke ngoba sikhuluma so kunezakhamizi ezingenamakhanselas azimelelayo emawadini azinxa ukuthi babizwa baxotshwa ama-by-elections ayakenziwa so kumele kuphangiswe kwenziwe ngokushesha konke lokhu kulungisiswe abantu bathole ukumelelwa bathole abameleli ekhansil emadaleni ephalamente
ye nxa ukuthi bengamiswa kuthiwa bengasangeni kukhetho olulandelayo lingathini ngakho
sikeke kube ngento enhle ngoba thina sicabangela ukuthi akumelanga bamiswe ngokuthi wonke umuntu ulelungelo lokuncinta lokuncintisa ekhethweni lokuvota